Indodakazi kaMuyi unkosikazi Sifiso Akbert Walker uthi uyise ubhubhele emzini wakhe eseBabs ngoba ubesehlala engongena ephuma esibhedlela lapho eliswana lemvukuzane kodwa umkhuhlane oyiwo omthetheyo sibili yisihlabo. Uchaze uyise njengomuntu obelothando lobuntu njalo ehlonipha abanye.
Wase hlatshwa isihlabo okuthiwa isikhiwa yinyumonia. Ngiyabona yikho sibili umkhuhlane esingathi iwombuleleyo loba kusaziwa ukuthi ubele cancer for engxanye iminyaka engu-8 oso but okumbuleleyo ekugcineni isihlabo. Ubhubhe namhla mhla ka-29 May ngo-2 ekuseni emzini wami eSebabs. Okwakathesi akukabi lamalungiselelo. Engxenye kusasa singabe sesikwazi but okwakathesi hayi akulalutho olulungisiweyo.
Ilunga le-Central Committee kuZANU-PF umnumzana Richard Ndlovu uthi akathandabuzi ubuqhawe bukaMuyi ngoba ubemi eqotho sikhathi sonke.
Ndlovu has held several positions in the party.
UNdlovu ubele izikhundla eziningi ephathini lakuZANU-PF. Ngeke ngizigambe zonke, ziningi kazange aguquke kumbe adonse inyawo. Uqhubeke ekubandla kuze kube namhlanje. Angeke ngakukhuluma ngobuqhawe bakhe, kodwa inkokheli izahlangana kusasa eGwanda mayelana lobuqhawe bakhe. Kodwa angiwuthandabuzi njalo akula muntu ongawuthandabuza uNdlovu liqhawe.
Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe bakhala labakwaNdlovu njalo ubuqhawe bakhe abuthandabuzwa noma nje ibandla elibusayo belingasamnaki njengabo bonke abalwa impi bekubutho leZipra.
Liqhawe elingathandabuzayo njalo elingadingeli ukuhlala phansi ubabukutshwe ekhaya njengoba wayekhokhela izaphu isadingelizwe isikhathi sicabanga ukuthi siphume ku-unit accord yena wasale kudumala kuzalo kodwa silusizi nje ukusala kwakhe simbone bengasamnaki esegula ngesikhathi sakhe sokugcina okwenza sizibuze ukubana inkululeko bani le engananzi abantu masikhangela ikakhulu abantu bezipra lezaphu uhulumende okhona kade siyakala sikhathi labo njalo kabananzi esikhathini sokunzima njengoba kukuchekayo labaningi abaningi esibabonayo behawula behlupheka.
Umnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumi se-MRP laye ovumelane lo Maphosa ethi uMuyi ngomunye wabantu abahloniphekayo ethi bayadana ngesiphatho esiphiwa amalunga ezipra lezaphu abayabe bekuzana PF.
Ufe esephumeka nxa sikhangele ngokwelevel yakhe ekukhululeni ilizwe leni siyadana kakhulu ngesiphatho esenziwa amalunga ezaphu lezipra.
UMuyi uthiye umkakhe unkosikazi Sithokozile Ndlovu lamadodakazi amabili. Abantu babuthene emzini wakhe ku-5649 eluveve 4 kobulawayo. UKhutshekhaya wayengumsekeli kamgcini sihlalo wezaphu. Ngemva kwesivumelano sokumanyanisa izaphu lezanu ese-Unity Accord, wakhethwa ukuba lilunga ledale le-Politburo leZANU-PF. Nguye njalo owaba ngumeya wakuqala wakobulawayo, ilizwe lisanda kuthola uZibuse kusukela ngomnyaka ka-1981 kusiya ku-1985. Waba lilunga ledale lephalamende le-Insiza kusukela ngo-1985 kusiya kumnyaka ka-2000. Ngemva kwalokho ube ngusenator we-Insiza. Waba ngumsekeli wesikhulumi sedale lephalamende. Waba ngumsekeli njalo kamongameli we-Senate. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uZibuse, uKhutshekhaya wabotshwa ngo-1965 wayahlala entilongweni eGonagudzingwa. Waphinda wabotshwa njalo ngo-1973 wayahlala eWawa. Ngomnyaka ka-1977 wasuka wayafundela ezempi kweleZambia. Iningi labantu lithi lilahlekelwe ngempela. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.